Imisebenzi isahluko sesine. Wathi besakhuluma ebantwini, abapristi lenduna yethempeli labasadusi babafikela. Benengekile ngoba babefundisa abantu beshumayela ukuvuka kwabafileyo ngoJesu. Bababamba, babafaka entolongweni kwaze kwaba kusasa ngoba kwase kuhlwile. Kodwa abanengi abalizwayo ilizwi bakholwa. Ubunengi bamadoda babungabazi inkulungwane ezinhlanu. Wathi kusasa kwabuthana eJerusalema ababusi labadala lababhali. Kanye lo-Anasi umpristi omkhulu, loKhayafasi, loJohane, lo-Alexandro, labo bonke abendlu yompristi omkhulu, sebebamise phakathi kwabo bababuza bathi,
"Lokhu likwenze ngawaphi amandla, ingabe ngaliphi ibizo na?"
Kwangkhona uPetro egcwele umoya ongcwele wathi kubo,
"Babusi babantu labadala, nxa sibuzwa lamuhla ngomsebenzi omuhle owenziweyo emuntwini oyisilima, ukuba yena usiliswe ngani, yazini lonke kanye laso sonke isizwe sako-Israyeli, ukuthi ngebizo likaJesu Kristu waseNazaretha elambethelayo, amvusayo kwabafileyo uNkulunkulu, ngaye lumuntu umi phambi kwenu esesilile. UJesu lo uyilitshe elaliwa ngabakhe, kodwa eseliyinhloko yengosi. Kakukho ukusiliswa ngomunye, ngoba kalikho elinye ibizo ngaphansi kwezulu elinikiweyo ebantwini esingasiliswa ngalo."
Wathi bebona isibindi sikaPetro loJohane, besazi ukuthi kabafundanga, bangabantu nje, bamangala, babazi ukuba babeloJesu, kodwa bebona umuntu osilisiweyo emi labo, babengela kuphika ulutho, kodwa sebebalayile ukuba baphume emphakathini bakhulumisana bodwa besithi,
"Siza kubenza njani laba bantu na? Ngoba kusobala kubo bonke abahlezi eJerusalema ukuthi isibonakaliso esidumisekayo senziwa yibo, singekuphike."
"Kodwa ukuze kungabi kusanda phakathi kwabantu, asibaqonqosele ukuthi bangabe besakhuluma lamuntu ngaleli bizo."
Basebe babiza, babalaya ukuthi bangakhulumi, bangafundisi lakanye ngebizo likaJesu. Kodwa uPetro loJohane babaphendula bathi,
"Yahlukanisani lina ukuba kulungile yini phambi kukaNkulunkulu ukulalela lina kulokulalela uNkulunkulu.
Ngoba thina kasila kuyekela ukukhuluma ngalokho esikubonileyo lesikuzwileyo."
Wathi sebebaqonqosele futhi babayekela, kabafumananga indlela yokubatshaya, ngoba bonke abantu basebedumisa uNkulunkulu ngalokho okwenzekileyo. Ngoba umuntu esenziwa kuye lesi sibonakaliso sokusilisa wayeleminyaka edlula amashumi amane. Wathi sebeyekelwe basuka baya kwabakibo, bababikela ngalokhu abapristi abakhulu labadala abakushiloyo kubo. Wathi bona sebekuzwile baphakamisela ilizwi labo ngenhliziyo nye kuNkulunkulu bathi,
"Nkosi Somandla, wena owenza izulu lomhlaba lolwandle lakho konke okukukho, owatsho ngomoya ongcwele ngomlomo kwakhokho uDavida, inceku yakho wathi, kungani ukuba abezizwe baxokozele? Labantu banakane okuyizena, amakhosi omhlaba azihlela, lababusi bahlangana ndawonye ukuhlanganyela inkosi logcotshiweyo wayo. Ngoba impela kulumuzu uHerodi loPontius Pilato, kanye labezizwe labantu bako-Israyeli, bahlangana ndawonye ukuhlanganyela inceku yakho engcwele, uJesu owamgcobayo, ukwenza lokho okwamisa phambili isandla sakho lecebo lakho ukuba kwenzeke. Ngakho-ke Nkosi, khangela ukusonga kwabo, unike inceku zakho ukuba zikhulume ilizwi lakho ngesibindi sonke, ngokwelula isandla sakho ukusilisa. Kwenziwe izibonakaliso lezimangaliso ngebizo lenceku yakho engcwele uJesu."
Wathi sebekhulekile, kwazanyazanyiswa indawo ababebuthene kuyo, bagcwaliswa ngomoya ongcwele bonke, bakhuluma ilizwi likaNkulunkulu ngesibindi. Ixuku labakholwayo lalinhliziyonye nomoya munye, kungekho loyedwa owathi impahla zakhe zingezakhe, kodwa abahlanganyela izinto zonke. Abapostoli baveza ngamandla amakhulu ubufakazi babo ngokuvuka kwenkosi uJesu, lomusa omkhulu wabaphezu kwabo bonke. Kwakungekho oswelayo phakathi kwabo, ngoba bonke ababelemihlaba ingabe izindlu bazithengisa, baletha imali yalokho okuthengisiweyo, bayibeka ngasenyaweni zabapostoli, kwaba yilowo lalowo wabelwa njengokuswela kwakhe. Kwathi uJosefa owabizwa ngabapostoli ngokuthi nguBhanabhasi, okuyikuthi indodana yokududuza, umlevi waseKuprosi ngokuzalwa elesiqinti, wasithengisa, waletha imali, wayibeka ngasenyaweni zabapostoli.